waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
akula amadokotela akhathiweyo angu-50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Sikhatsha amadokotela weCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo bayabuyela, bese sithatha the same number as those that are left.
Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu 50 bakwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zakhe. Okulabo dokotela abakhalale umsebenzi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit. Whatever we have in Zimbabwe is on the basis of our own domestic resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini okunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda uthole isicoco senhlonipho kulelo lizwe. Sokuqhamuke kukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabantwana bomhlubulo emandebeleni ukuthi bengene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu abadabuka kwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zikahulumende. Lapho kulabo dokotela abaningi abakhalala umsebenzi. Unkosikazi Agnes Mahomva unobhala ogatsha lwezempilakahle uthi odokotela laba bakhangelelwe ukufika eZimbabwe ngempela viki. Lokhu kuveze encwadini ayilobele ugatsha lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mahomva ucele lolu gatsha ukuba luncedise ngokubona ukuthi odokotela laba abalankinga yokungena elizweni. Akwaziwa ukuthi uhulumende uqhatshe odokotela abadabuka kuwaphi amazwe njengoba incwadi le ingakuvezanga lokhu. EleZimbabwe lilobudlelwano lamazwe anjenge Ethiopia, Cuba lamanye alabo dokotela abaningi abasebenzela uhulumende. Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma loMahomva kanye lomphathintambo wezempilakahle ngalolu daba. Odokotela sebelenyanga lamalanga ambalwa bekhalala umsebenzi elizweni. Bafuna uhulumende akhuphule iholo njalo athenge okokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende emadolobheni lasezigabeni zonke. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ule mali yokuqhatsha odokotela yena engenelisi ukukhuphula iholo labo. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Services Board, uchelo kisto we Studio 7 ukuthi abakatshelwa nguhulumende ngodaba lokudingwa odokotela kwamanye amazwe.
Akula amadokotela akhathiweyo angu-50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Sikhatsha amadokotela weCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo bayabuyela, bese sithatha the same number as those that are left.
Ukuthi kambe khonokho akutsho ukuthi lizadinga imali kwezinye indawo ukwezethi libabhadale phela babasikhosana?
Hashi, imiholo yabo iyafanana le miholo esibakasinika odokotela balapha beZimbabwe.
So kutsho ukuthi phela ngali labo dokotela benu eligcina libakhuphulela imiholo yabo nxa lisebenzisa imali yenileyo, akusebenzi njalo kumbe kwezwa njani?
Imiholo odokotela abangu-50 against the current establishment of about the odokotela abangu 2000. I mean, that's an insignificant amount ukuthi ingengezelela imiholo yabodokotela abavele bekhona nezinye izisebenzi ezempilakahle.
Nasikhangeleke baba sikhosana siyabona ukuthi vele lijalo ukwenza khona ukuthi lidinga odokotela abavela kwabanye amazwe. Ungasiyela ukuthi amazwe elijalo ukuthi lisebenze lawo iwapi?
Ikakhulu sisebenza le Cuba. Then sile madokotela athize avela DRC. Wakule government to government agreement. Then kuyakube la madokotela avela India.
Singathi ke nxa kukhona okuthiwa i-government to government arrangement le ukuthi liyalungiselelana kuyabe kusitshoni baba sikhosana ngamabjani?
Kuyabe kusitsho ukuthi khona uma singani odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezempilo kazeneli siyakhuluma labanye ohulumende ukuthi basincede and ikakhulu uhulumende owe-Cuba abala madokotela amaningi ama-specialists then nama esithi ngama-government medical officers abasebenza kuma-district hospital yibe sijwayele ukuthi sivumelane labahulumende abamanye amazwe.
Lo ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ohlangothi lukahulumende oluqhasha udokotela olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo isimo ezibhedlela zikahulumende silokhu siqhubeka siba sibi ngenxa yokuqhubeka kwabodokotela bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Unkosikazi Sifiso sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona esibhedlela usudala ukuthi abantu bafe mahlayana lalapho kungafanelanga ukuthi bafe.
Umumo okhona esibhedlela uzisa ubuhlungu kakhulu. Alubana uhulumende uyakunanzelela alungisise amaphutha akhe anike odokotela abakufunayo ngoba impilo zabantu zisengcupheni. Sikhuluma khathesi omunye umama obebeletha abantwana abathathu ufile wabashiya. Lokhu kubangelwa yikuthi odokotela bebengekho emsebenzini ukuthi bamncede.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe yonke jikelele lokhu bengayi emsebenzini besithi kabakhalali umsebenzi, kodwa iholo abalitholayo aleneli indleko zokuya emsebenzini, ngakho-ke bazaphindela nxa uhulumende engalungisisa izikhalazo zabo. Uhulumende ngakwelinye icele lokhu engakazisi ukuthi kwenzani ukulungisisa lolu dubo lwabodokotela ngoba impilo zabantu abaningi zisengozini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda usephiwe isicoco senhlonipho ese-Most Excellent Order of the Pearl of Africa Grand Master ngumongameli Yoweri Museveni walelo lizwe. Kulandiswe imbali kamongameli Mnangagwa egoqela ukulwela inkululeko eZimbabwe andubana waphiwa lesi isicoco. Kuphinde kwahlonitshwa owaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ngokuthula okomzuzo owodwa i-minute of silence kulumkhosi. Ele Uganda lazikhulula embusweni weBhilithane ngomnyaka ka-1962. Asizweni umongameli Mnangagwa ekhuluma kulumkhosi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived to up to.
Ele Zimbabwe belithembele kuwalo umnotho okweminyaka engamajumi edluleyo. Asizange sithole imali yama lines of credit, kodwa senelisa ukuqhuba inhlelo zethu sisebenzisa esilakho njalo sixhaswa kwezombusazwe langokunye ngamazwe esakhelane lawo.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Museveni wavula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair ngomabasa kuwona lo umnyaka wokukhomba ubudlelwano bele Uganda lele Zimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa umkhokheli webandla eliphikisayo eUganda umnumzana Bob Wine elobe enkundleni yakhe yeTwitter ukuthi amapholisa amgombolozele endlini yakhe emvimbela ukuthi aye emcimbini abe uqoqile awokucula ngozibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele i-problem e-Africa e-dictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikishwa. Umongameli we-Uganda ubaba umsebenzi usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. ule nto leso ngithi mina imigabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo umsebeni ubone kufanele ukuthi anike umnangagwa leso sithoko kodwa ke thina njengabantu bemathebeleland kakulanto esi-appreciate kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco umsebenzi usekhoshiwe ukuthi silezi hlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi so ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo ovele ngela into esithi i-credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo kodwa-ke singathini-ke njengoba kuyisicoco sakhe so ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka singakhohlwa ukuthi ubaba umsebeni e-Uganda kuthiwa nguye vele yonke impi i-Uganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe ngokubona kwami nje nesilungu bengingathi senami event ba-right bancunisane abacelebrate kuphelele ngapho kodwa thina siyamboni kulento esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo
sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda umnumzana Bob Wine esithi yena amapholisa amvimbele wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abewuqoqile ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda siqathanisa nje lele Zimbabwe
le Uganda liyaziwa le ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu eZimbabwe ke lokhu kwaphuma umgabe angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khoyoko ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa njalo abantu abanjengabo baba umsebeni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho
lo ngifundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo
belikwazi na ukuthi i-Studio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
sokuqhamuke ukukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabavela kulomhlubulo emandebeleni ukuthi bangene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi kulababili kuphela phakathi kwabangamachumi amabili lani 24 abavela esigabeni semathebelelendi abenelise ukungena kuhlelo lalonyaka ubathabile masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo
uzulu wezigabeni zemathebelelendi uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi lokhu yiwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo bemathebelelendi nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-section 3. My founding principles that talks about equality of citizens. Kangele futhi njalo section 264 othi wona abantu kumele bebe lokutsho ngekwezindawo zabo. Sikhangele futhi section 56 othi right to ukwehlukaniswa ngomhlobo ne-tribe ovela kuyo.
Umnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu njalo kuyisitsho sokuthi thina asobantu balutho. Njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Umoya uqhubeke ethi, uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Lo nxa kuyikuthi umbuso kamnankagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi imathebelelendi ilabantwana abaningi abafundileyo. Njalo abalelungelo eligcweleyo lokubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwe-MPP ngibona engathi imashonaland ilezindawo eziningi lamathuba amaningi ukwedlela kwelamathebelelendi
Umnumzana Patron Xaba olilunga lemthwakazi Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakubulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa iministry ye-health. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMashonaland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake ipetition kuMinister of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakobulawa.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni yeBupra umnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathethe abangaki abavela kobulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho kobulawayo bathatha abangaki abavela kobulawayo. Ngoba kule zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thini bese sikukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi walapho kulesibhedlela khona, kwenza ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyingazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakobulawa ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khona le. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lamukele ngenjabulo umthetho ozalawula indlela abantu okumele baziphathe ngayo ebulenjini osalolongwa owe-Cybercrime Security and Data Protection Bill. Kodwa ingcwethi kulomsebenzi zithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze awusebenzise ukuncindezela ukwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo lelungelo labantu ebulenjini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana laboFacebook, WhatsApp, Twitter lezinye, kungena mithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezi nkundla. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelele lezobulenjini umnumzana Chris Mtsonza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where...
Kumele kube lemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona, bekhambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ile mithetho engavikela uZulu kwezinye ingozi.
Uqhubekayethu Msotsa, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa nasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uZulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Kathesi i-cyber bill sesiyibonile isibonile, uhulumende esevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini. Ngoba kathesi singakhangela ukuthi uZulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esiminjalisa kamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule yilo umthetho we-cyber bill.
Ke sijabulise sibili njengezakhamizi ukuthi umthetho we-cyber act ngoba hayi indaba zokuthiselana beseziyandile kakhulu sibili abantu esipho ngihlala bethuselana kuma-social media labo Facebook labo Twitter so sifuna ngani ngoku-approva we-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyeme into zokuthiselana sibili sike senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-cyber security bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye nejojozela inzondo phakathi kukaZulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ilungelo lokuvota lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni iDiaspora Vote. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho oluqhutshwe kwele Kosovo ngesonto lapho ibandla eliphikisayo ele-Self-Determination Party elithole izihlalo eziningi edale lephalamende lahle lathembisa ukuvuselela inkulumo zokuhlalisana kuhle nomakhelwane ele-Serbia. Umongameli Xi Jinping wakwele China ukhangelelwe ukwethekelela kwele India mhlaka 11 kulinyanga kamfumfu lapho azahlala phansi ekhulumisana nomunye wakhe oyinhloko kahulumende yalelo lizwe emhlanganweni okhangelelwe ukulungisisa ubudlelwano bamazwe amabili. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lo nkosazana Zodwa Ndlovu osehlale iminyaka elithumi lasithoba mune munye kwelebhilithane. UChris Gandhi weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi injani impilo kulelo lizwe.
Well, inzima ngoba sihlala khatshana labazali bethu basekhaya and isikhathi esiningi ngokuthi iZimbabwe inzima so we're always worried ukuthi kuhamba njani ekhaya and lo mqando ibuhlungu.
Ulabantwana yina khona ngapho kumbe wedwa?
Nabantwana babili.
Bakhula okunganani?
21 lolo 14.
Ya, ngiwasitshela ukuthi kunjani ukundla abantwana khona ngapho ikakhulu nxa ukhangela ukuthi imithetho yakhona itshiyene le ekhaya.
Lo one ukhulele ekhaya, lo unye ole-14 uzalekela hhayi kuzima, hhayi turuturu, hhayi athole zima ndula, hhayi nomthetho wakhona yiwosenza sehlabantwana akuchiphanga. Hhayi khona lapha nitshala ikhanda bengisathi kumbe i-8 kumbe 13 but hey imithetho yakhona itshiyeni kuyahlupha. Nasakhula kuhle ibhadala lapha hayi khona.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle kuyini othi kunzima nxa usithi wena kunzima ukwendla abantwana khona?
Anti banti abantwana bethu sibakhulisa bakhulisa isikhiwa batshele izinto esikolweni. Thina ngapha baba confused because imithetho yethu yesintu la ngapha esilungu bagcina bangasazi okuyikho so kungani thina abazali laba besintwini siyahwapha kakhulu but thina ngendlela esakhuliswa ngayo wawuvele ungaphenduli lo muntu omdala but laba balama-right yonke into nxa ukhuluma why buy this why angifuni lokhu angifuni ukudla lokhu ngifuna lokhu vele ngani 14 ngabe hayi kanti kuzima chestanda hayi kuzima ukhulu.
Manje ngokubona kwakho bazabuyela yini beyohlala ekhaya nxa sokufika isikhathi la usubona ungani sokumele uyephumula?
Hayi laba babuyeli lapha ngeke beyikwanise ekhaya sebezazela impilo yala. Ukubuyela ekhaya ngazibuyela ngedwa nje njengoba ngizalisela imfusho yabo but abantwana amboni ngoba even lami nginje 19 years some of the things ngiyabembona ngani abantu barudu kumbe bakhuluma njani kuyahlukana so ubuyela mboni especially lo wami wazalelwa lapha vele kakwazi leZimbabwe uyahamba nje on holiday but omdala nguye nyake ngumuzwe ethi ufuna uhambe e-Africa but I don't know.
Lo ngonkosazana zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sebebhekane lolunye uhlupho abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa ngemva kokuba ukhulumende walelo lizwe eveze umcabango wokufuna ukwenqabela ukube nqabela ukusungula amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ezitaladeni, ukugela inwele, amavinkili amancane ama-tuckshop lokunye. UBenedict Mhlapho usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Isimemezelo sikahulumende lesi sesitshiye iningi lithithibele. Kodwa kumphathintambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Khumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo oliqakathekileyo ekulungiseni ukulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check with
the umthetho esiwufuna ngoza kwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say cabinet if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane kucaciswa ukuthi bangobani, babuyaphi, njalo benza bhizimusi enhloboni. Le yinto athi izasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje le bhizimusi lakhe elincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna kwenza ngurhulumende lokhu ikumbulala lezihlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizinisi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi bafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo kusho ukuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla, bangasaqhubeka esikoleni. Ubabami noma mamlayo embabhekayo ekhaya sengizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo, sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami, nabo sebeselabezaselala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Berea leUvel kugcwele phama abeZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimo imbokodo lela amalungelo abomama labantwana unkosazana Victor Smatutu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sakhulumende leso, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale ukubona la amabhizinisi amancane. Amabhizinisi njengokuthi bathungi, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyeli ukwenza lokho, kusho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenza, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe, uMnumzane Ngqabutho Mabhena, uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho. Ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni umuntu ophakathi kwesaluni kasibone thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenzi saluni kumbe abe le business elisaluni.
Umthetho okhona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizinisi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizinisi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizinisi amakhulu hatshi amancane. Lo mthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini, uqale ukusebenza nini. Melesulo 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Siyabonga Benedictine Hlapho livalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.